Abasakhulayo abaningi bathi ibutho leZimbabwe kalisetshenziswa ukuvikela ilizwe kuphela kodwa lingenela kwezombusazwe lokubethusela ikakhulu ngesikhathi befuna ukutshengisela lokukhuluma abakufunayo. Bathi selokho ilizwe lathola uzibuse kwakumele kube lendlela ezibalulekileyo zokuba ibutho lingangeneli kwezombusazwe. Bathi loba nje isisekelo sombuso welizwe sikubeka kucace ukuba abebutho akumelanga angenele kwezombusazwe, lokhu ayisikho okwenzakalayo eZimbabwe. Umkhokheli webutho leZimbabwe uLieutenant General Anselm Sanyathwe usanda kutshela izakhamuzi enyanga ukuba wonke umuntu kumele asekele ibandla leZANU-PF. Wagcizelela esithi ibutho lizabamba ngamandla abantu eZimbabwe ukuba bavotele iZANU-PF. Abatsha bathi okwethulwe nguSanyathwe ukugenqulwa kwayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017 lokunye kuveza ukuba ibutho liyingxenye yebandla leZANU-PF. Osakhulayo uzikhethele Dube uthi kunzima ukuba aqhube umsebenzi webandla lakhe ele-Citizens Coalition for Change ngoba wesaba ukukhahlanyezwa ngabakuhlangothi lebutho lwabasebenza insitha lokwenzakala eZimbabwe olwe-Intelligence Unit.
Amasosha akumelanga ukuthi aphatheke ehlelweni zezombangazwe ngoba umlando wabo ngokuthi basiprotekthe njengelizwe lonke, hayi khona ukuthi baphatheke kwezombangazwe. Nxa sebephatheka kwezombangazwe akusuka kube nzima ukuthi ngubani lobani ofuna ukuphatheka kwezombangazwe, njengoba i-constitution isitsho ukuthi sonke silama freedom of choices, ukuthi ungaba le choice ukuthi you assemble laba lalabana kwezombangazwe.
Ibutho liyakuphika ukuba lingenela kwezombusazwe eZimbabwe. Imizamo yokuthola icele labakubutho yehlule ngoba bebengasabeli ingcingo zeStudio 7. Abakubandla leZANU-PF bathi ibutho leZimbabwe likhululekile. Osakhulayo okubandla leli uThethi Ncube uthi bathakazelela okwenziwa libutho eZimbabwe.
Ungakhangela izwekazi leZimbabwe, izwekazi elilokuthula, izwekazi elile-stability, izwekazi ongeke wazwa izinto zobudlwangudlwangu nje ezifana labo-terrorism, into zobudlwangudlwangu ezifana lama-rebeli, into zobudlwangudlwangu ezifana labo-gun violence, landline. Konke khonokhu akuzenzi, kwenziwa ukuthi silamabutho ethu asebenza ebusuku lemini ukuthi iZimbabwe ibe lokuthula konke khonokho elakho nami.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi ukunzima ukwehlukanisa ibutho leZimbabwe lebandla leZANU-PF
labangani. So yikho indlela okwabunjwa ngayo iZANU leZAPU amasosha abo la ukuthiwa esibiza ngathi kuthiwa iZimbabwe Defence Forces. So kathesi thesi sithethe uzibuse abadala laba babe-retire ku-army bejoyine bebuyele ephathini yabo. Kwakungani nje kuba yi-transition yokuthi umuntu uma usuqede u-army eqhubekele usesikhundleni esiphezulu ku-government noma parastatals. Yindlela amasosha abambe ngayo i-political economy eZimbabwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebheji likaZulu uyakusekela lokhu esithi ibutho lephula ilungelo loluntu ngoba labulala abantu abayisithupha kusanda ukuqhutshwa ukhetho ngomnyaka ka-2018 lokunye.
Ibutho leli esilalo ayisilo ibutho esasilikhangelele especially njengabantu balumkhono welizwe. Besikhangelele ibutho elicakathekisa ilungelo loluntu, ilubutho elihlonipha imbono etshiyeneyo.
Ikomishini eyayihlolisisa ukubulawa kwabantu laba ngomnyaka ka-2018 eHalima Mohlanti Commission yakubeka sobala ukuba ibutho labulala abantu mahlayana. Ukuthi njalo, enye ikomishini eyayikhokela ligqwetha umnumzana Simplicius Jihambakwe eyayihlolisisa umbhuqazi wegugurawundi okwabulawa abantu emathebeleni nenkabazwe yi-5 Brigade abafika 120,000 kukhanya yethulele uhulumende okwesabekayo okwenzakala ezabelweni lezi ezaziphansi kwebandla leZaphu. Inhlolisiso kaJihambakwe labanye bakhe eyenziwa ngama-1980s lokhu ingakavezelwa uZulu. Ngimele i-227 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.